Inengi labantu liyazibuza ukuba ikusasa ibabekeleni ngoba bengasela themba ngenxa yenguquko ephange yabakhona ebuye legciwane le-coronavirus. UZulu uveza ukukhathazeka ngomumo okhona elizweni kanye lomhlaba wonke jikelele ngoba inengi lisengozini yokuphelelwa imisebenzi langendlela yokuziphilisa. Umnumzana Xolani Songo, isakhamuzi sakoBulawayo, ngomunye wabaphila ngokuthengisa.
Hey, angisakwazi sokunzima istress hayi. Ngiyabe sithembe ukuthi ema-free market sithengise, amanye ama-lekthen akuthengiseki, imali siyithwala e-town, stay awulalilala ukucabanga ukuthi imali ayithola ngaphi. Hey, kunzima.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Richard Bites Trust, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi igciwane le-corona lilethe ukuhlukumezeka ebantwini abaningi.
I-COVID-19 ibuye abantu benganakaneleli, kungakho kwenzakala kwayo nje isuke yaletha obudlwangudlwangu empilweni zabantu abaningi abachiya sebedidekile ngokubana kati vele ikusasa iyokuba njani. Isikhathi lesi siletha sokudideka kakhulu engqondweni zabantu abaningi. Kudingakala sokubana abantu bencediswe ngama-psychosocial support in terms of food. Kati vele bangathini ukubana bengadideki kakhulu.
Unkosikazi Caroline Leah, ongumongikazi koBulawayo, upha izibonakaliso zomuntu odidekileyo engqondweni.
Umuntu uyaguqula izenzo zakhe. Umuntu wade thanda ukuhleka, uzathola ukuthi uyaphangisa ukucaphuka. Siyabona umuntu osihlalisa njalo ekhala ngokugula ikhanda, umzimba wonke. Omunye njalo uyakhuluma ukuthi ubuthongo kabo buyi. Omunye usuza azikhangelele phansi njalo, angenelwe ngumcabango wokuthi ngabe uyazibulala. Nxa kuyikuthi uyathola imali, omunye ayidlalise ukuthenga imidakamizwa lotshwala, izama ukucitha imicabango.
UDokotela Mthabisi Bhebhe ukhuluma ngendlela ezingenza odidekileyo angaze wacabanga kakhulu.
Inengi selilakho ukuba ligcine selisiba lemkhuhlane yengqondo okuthiwa ama-mental health related illnesses. Ngakho ke abantu bengazinceda njani besezindlini? Okokuqala, ungatshoni endlini uhlezi kumbe ulele embhedeni, kuyakwenza ucabange kakhulu, vuka uyenze something. Okwesibili, kumele u-exercise, uqinise umzimba wakho. Okwesithathu, khuluma labanye, khuluma nezihlobo zakho, ufunele abanye, ungacabangi wedwa. Okwesine, nxa ungabona usuthwele nzima kakhulu, fonela abempilakahle, fonela odokotela, bakhona abayelapha imikhuhlane yengqondo.
UDokotela wengqondo unkosikazi Nombulelo Kroko uthi abantu bengaze balahla ithemba lanxa kukhanya kulufifi phambili.
Ngesikhathi lesi esinzima kangaka ese-COVID-19, kuqakathekile ukuthi abantu bahlale ngekhaya. Kulokuthi uhlale ucabanga ngemali ukuthi uzaphila njani kusasa kumbe uzadlani, kungcono ukuthi yenze imisebenzi endlini, hlale imuli yakho, xoxanini.
Abogatsha lwezempilakahle batshele umhlangano lentatheli izindaba ngeviki edluleyo enkundleni yebulenjini ukuthi uhulumende okwamanje uphakathi komsebenzi wokulwisana lokuvimba ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa ngasikhathi sinye, ulezinye inhlelo zokusebenzelana lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezilengcwethi ezingaphathisa abayabe sebewelwe ludubo lwemikhuhlane yengqondo ngenxa yokuhlala ngekhaya ngalesi sikhathi se-lockdown. Ingcwethi zezempilakahle zicebisa uZulu ukuba axoxisane labanye njengendlela yokwehlisa ukudideka engqondweni, njalo uma umuntu esethe wazizwa engesenelisi, esesindwa impilo, uxwayiswa ukuba adinge odokotela abangamncedisa ngoba ukuhlukumezeka kwengqondo kulakho ukugcina kudala eminye imikhuhlane enjengeyenhliziyo. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.